Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 4 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awetheswayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyakwani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo ezitshisini. Imali yethu iyawa kakhulu $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna kuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla lesisi lisole kakhulu inotho le lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyo umkati. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uChiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esinengi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. uma besathandana abachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo
manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
achibo sesicubungile thina abanye lale bandla labantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu siyakwazi ngesikhathi zikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi satho kukaChombo kubonile namhla sesibona okuka Simba Chikore loBona Mugabe kusasa ke sizabona okwabantu kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana ukuchitha umtshado uzakhanya ukuthi dlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobuqilindini obunje
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola kwelemelika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga eCCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela udlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo, usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa, UNISA.
Mina ngibonayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizwe inkantolo lezi zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la. Ungarivume nxa ungabuka imfanekiso ayifaka kuTwitter lakuFacebook. Washo ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza i-protest bengabi lodlame, bengayenzi into ezingekho emthethweni. And konke lokho kusemgcenjini. Angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicela lela kakubonanga ngenxa yakhe. Waze wamgweka uNgarivume ukuthi ayehlala ejele. But kukhanya umagistrate amavidiyo kaNgarivume ayabonayo lathi esawabonayo totally different izinto ezehlukeneyo. Kuyafana nalo Job Sikhala. UJob Sikhala usehlalele izinyanga lezinyanga echikurupi icala lingayathosi but nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe yabona nje ukuthi hayi enkantolo zethu sokunepolitiki eningi and kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela iZANU-PF ukuthi bonke abantu abakuma-opposition parties yibo abalokhuzayo yibo abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuZANU-PF abayikhona umthetho.
Yena usikhala sibone piwa ithuba lokukhuluma enkantolo ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso ubotshelwe ukulwela amalungelo. Ungathini ngalawo mazwi?
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa kungelanto ayenzileyo kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo abantu abaningi eZimbabwe especially labo abahluphekayo behlutshwa yiZANU-PF but into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwe ukuthi sizokwenzani since umthetho ungekho ehlangothini lwethu kumele senzeni. So kumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy kuma-United Nations bangathi ukuze i-international community ingenele kulokhu okwenziwe eZimbabwe ngoba ngukhetho lolo lubuyayo abakhokheli abaningi bamabandla aphikisayo bazozithola sezivalelwe nje.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazwe njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna eleMelika kuphela, kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo eZimbabwe. Imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Ngihlala ngibambe khonapha. Ngibe sengisithini kwesibili. Ngisize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kule daba egudini lokuthi sesiseduze nama-election. Bese nginanzelela ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi nga lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube buthakathaka kufinyeleleke into kunamalayisi anti yakubona yikho kungifikisa ekutheni ngifuna ngisithi kutho ukuthi ngikuliza amandla ebhola lethu.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ezitolo intengo yempahla?
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka kodwa yabona ukuthi enye into engani isasindibazisa khonokho ukuthi ama-prize azikho iningi layo asesebenzisa i-US. Now ikukhwela kwentengo nakusetshenziswa i-US ayisakhweli ngenani elibabazekayo asithi na into iyi-10 bese kuthiwa leveli singathena akukhwezwe ngedola kuphela kodwa ngesisindo sedola esithi semalini yakithi iyabikhwele ngemalini leyonto. Yabona kuyabamba amehlo abantu abaningi bese bebona ngani ukubola mene kati ingakathanisa ke ngesidingo semali yakithi yaphela into leyo ayikhwela ngemali encane ikhwele kakhulu yile hlipho lakhona.
Sesikhuluma ngemali le idola lemelika liyatholakala yini njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engaseyo dola lemelika?
Ngingakubekela kube lula sithandwa kine ngitole yokuthi izama ngani lanqabe khona ngapho khathana kube kucenyezela lomkhosi omkhulu kakhulu ukuthi izisebenzi kwalezi kahulumendeni zazo zilo msindo okufuna ukuthi imali yazo iye khona phakana igudula labelelo e-America ngiyindlela kalitholakali lula ngoba litholakala lula uhulumendena yona yase baphila abantu bakhonto nawuthi bahwebisa nayona leyo mali liyahlupha ngutsheli asizo zonke izitolo ezezinzalo okwenza ngithi ayisikho izathola ukuthi abanye vele ukuthi bazi ukuthi imalini nezindlela iyakuthi wakudinga wena vele ama-prize besele wahlele enawahlela ngeyuthi ithi ngatho wena ukuthi pho ngezindola-ke ngabe yilabana nawo akwangafuni ukuzichaya isikutyela ukuthi nezintathentola imali engane vele ngingathi ngamaphithane ama-private asehleleke ngasechaye ngeyuthi.
Kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini? Ikusasa liyibone njani?
Ihleli singababa abazayo bukele njengezinhlanganiso la kodwa izidizi kaphesenakhanisa isituation esiphakathi kwalo oluningi lubhizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-elections lanqanje kungakakhankaswa kusebheke ngenxa yokuthi abanembamele i-proclamation ka-president ukuthi abamini so that bekhalise kuba-serious ngokukhampena kodwa vele isimo esikhona vele sesingesama-election sina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lana sikwazi ukukhuluma kwethu kakulungisisise kodwa esikuthembayo esikholwayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe imisindo le esiyabe siwenzile udlile umuntu esiyabe sikuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect ukuthi engasintshani ngoba ukuthinta every moment sesithangeleke ukuthi engenye nake ngaguquka after election kukhona okungaguquka kathi se-every moment I don't expect anything okungatshintshwa ngalesi sikhathi ngoba.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benotho ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipassport yakweleBhilitane njalo angalokothi alugqobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni lamuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zethu, ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumbiko helisitumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ngusikhumba lokhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi icela ukuthi nisebenzeni naleli bandla elibusayo i-SANPF. Hayi lona liyahuquluza impela, kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama-department e-SANPF ama-minister liyahuquluzwa lapha, ayikho indawo esingathi akujontshwa mali, bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo bawufaka ezikhwameni zabo, abasasebenzeli ngaleli ilizwe lababantu bonke nje nayo president lo bafelisebenzele ilizwe cela ukuthi bakhishwe lababantu ngoba akusiza ukuthi siloko sibabele ukuthi bibo abakhulula ilizwe bakhulula ilizwe babulala ilizwe kangaka ngeke sethi bakhulula ilizwe lababantu balibulala wese baqosha amakampani baqosha amafeme akusena misebenzi abantu balama kodwa babhizi bathi bona bakhulula ilizwe banama structures ama-structures okwenzani bahluleka kangaka batshontsha bavulala umnotho ayesasebenzi lento sicela ukuthi bantu bakithi indini voteleni amanye amaphathi nabo laba batshontshayo labo futhi bayejele lendaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha baphethe yonke into amajaji ngawabo that's why bahuquluza ngeke sibenze next umuntu asembuluzela lapho kuma nithongela kulezinto zazo kumakhamera so sicela ukuthi kuphele lokho siyacela bandla baboshwe laba bantu baboshwe impela bajeziswe bonke iphathi lonke njengabahuquluza kuphela abajeziswe kuningi ba siyabona
albonani kustudio 7 hayi nasiyaphila sasiphila nzima ezweni lethu leli ezwelethu leli hayi hayi bakithi kambe abantu bethu abalokusasa bakithi thina loko sibukele lokuthi sibe lo mzamo nje ngoba yithi sibaningi kulalaba abantu abambalwa laba bayibabaphethe abathi bona bayabusa yibo phela abasuthayo sibakhangele ukuthi basutha ngani ngokusela so mina besithi asivoteleni iqembu kachamisa leli yilo elilabantu abaningi sibakhiphe labo bone la ukuthi uchamisa enzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ekhitshwa hayi bakithi sibe siloko sithele nzima kanje laba yibo ukuthi kuqulisa benotho ukudlula belungu abelungu babengcono ngoba ilizwe lalo babehuquluza kodwa ilizwe lalilihle libukeka liright impilo iphilwa kahle iphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi kathesi kunomunye owakhulumayo kuzani malaki wathiwa kula muntu obulawa indlala ungathi usidla kanye ngelanga asokubulawa indlala lokho uhla kanye ngelanga njengenja ukuthi wena sokubulawa indlala lokho hayi bakhitha sizike sizameni sizameni siluliqembu ngabona libuselezana libona liwina liyabe lirobile malingarobanga angikholwa mina abantu siyahlupheka ezweni leli abasuthayo bambalwa yabona
sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio ma ingazwakala labantu bezanpf bayizwe mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi kucontinue kuyakhwe kumiswe yini kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwabrika yini ifu kuyikho phela abathi ukuthi bamiswe yikho lokho obaphuma embusweni siziyakhela indawo zethu lemgwaqo mawusuka kobulawayo usiyenkayifile kanti bazolungisa sokuthen ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa igolide liyatshontshwa akula nto engatshontshwayo hayi lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso
qoqo kustudio 7 njani kubingelela lonke basakazi labalaleli bakastudio 7 bengicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi qiniso liqiniso abantu bakithi bezindebeleni eish ayazi ukuthi bafunani kahle kahle ngicabanga ukuthi uKen Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe uNdebele uyageza weza bugeza wayebone into njengaleyo abantu besindebeleni angazi ukuthi banja lokulalela isikhathi esiningi hey hayi 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 abafuna ukuma leqiniso kahle kahle umuntu uma ekhuluma iqiniso omunye umuntu wakunqekho umqiniso endebeleni sele tribal kahle kahle maNdebele ngicela ukubuza why kuyithi thina esithi asibambaneni why kuyithi thina esithi hey ingabe lo bandlule ngabadlulula amashona but aze inzwa amashona esithi ma hey lingabandlulula amaNdebele mashona lingabadlulula amaNdebele aze ngibezwe bekhuluma njalo aze ngizwe bekhuzana njengathi nesikhuzana aze ngizwe besolana ngalokho abakwenza njengathi nesisolana maNdebele khusamani ukuba amaNdebele lingabe ngabathengisi hayi kahle kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lengegugura wondo babebone ukuthi lingabathengisi hayi maNdebele asibambaneni mani hayi 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 sibambaneni kuyangisa lokhu mani kuyangisa mina shiwo abengiyakwanza ukuthi ngizijinje ngihlebe lishona kungcono kakhulu ngoba abantu laba babambene labana abantu
kumshelele ayi ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma ipolitics bethethisana kathi vele lithethiselana abantu kupolitics njalo futhi ingozi eniyenzayo iphone ngecommunication it's not for insulting somebody kuyarekhodwa lokho kuyizinto lezi wena uzathi uzifihlile ubona usuzobotshwa international you are not allowed ukuthi uthethise umuntu even if ulisotsha awulamvume ukuthi uthethise umuntu uthemba umbhobho no into engizama ukuyikhuluma lapha ukuthi bantu alikaze lenza ama debate yini so mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan kwathi abanye abantu bathi kachaya ngathi no umuntu kachaywa that shows ukuthi useyabe sekudifitile so into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni njalo studio 7 ngibona ngazathi it's an international studio vele nje labo bayasebe releasela nje ukuthi wena uya complaina kodwa ngomthetho vela kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi so umuntu noma kweyinye party don't insult him propose that person umeducate umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina ibihamba njani ngamapolicies enu ngoba mina sekufike esikhathini sokuthi ngiyanazelela ukuthi no umuntu uyakuthethisa ukuthethiselani as long ungekho kuzanu PF noma ukuzanu PF ungamthethisi just go to that person umtshele ukuthi kade libona ukuthi lidilize ilizwe we are talking about people destroying the country not ukuthi lithethisane kanti vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi o hayi then it's like mouse ithi wena ngeke ukusayihlukanisa ukuthi kanti vele umuntu oyizana ungubani because labo baba-violent yani liba-violent mina sazi ukuthi what are you talking about lingazonda umuntu ukuthi waye kwenye iphathi ungamzondezi as long engeke ukuzanwa please i-tribalism but uza kufa la uyichiye awusoze uyichithe uza kufa la uyichiye noma ungathini don't laugh at somebody ungakhombi igongetsesweni lomunye wena ke thank you very much bye-bye
yalingelela bonhlungameli ngiphomo kini lonke bantu ye-studio 7 sizama ukuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle bantu bakithi asike sizame nokukhuluma iqiniso likhuphe che ngembuzi qaphisa umsila ngoba izinto ezenzakala ezimbako liyazibona ukuthi zinjani ukhangele idorobho nje lodwa asike sikhulume ngezidorobho sikhangele ngezitaraki bantu bakithi lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba kuqondane lani sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo lisizwe bantu bakithi lapha ekelani ukuthi likhuluma into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu vulani imali zabantu linikele ukuthi abantu bedle kahle ukuze ukukhulunywe kahle emhlabeni ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Naza vuma ingoma imnandi sidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.